abanengi likhala ngokukhuphuka kwentengo yesinkwa lokusilela kwempuphu ezitolo lanxa itholakala emkambo wesitha. Intengo yelofu eyodwa yesinkwa ikhuphuke isuka kumadola alitshumi lasiyagalombili $18 isiya kumadola alitshumi lambili lanye $21. Umnumzana Albert Mhlanga isiphathamandla sebandla le-MDC njalo engusomabhizimusi uthi kusobala ukuthi impuphu ikhona lanxa ithengiswa emkambo wensitha.
Ngivele ngisephumla South indawo othiwa kumakoni lami-ke ngizihlalele khonapho yabuya silile impuphu abantu ukuthi bayithole kuba nzima ngoba lo ithengisa uzathi ngifuna ikheshi akula muntu uyabe nekheshi ngaleso sikhathi ikhokheshi kabayifuni iswipe kabayifuni empuphini kube sokusithi labo abathi bona bayithengisa emaphandleni ngoba ungelabo ikhokheshi bahle bayiwode yonke and into ebuhlungu engiyinanzeleleyo labo ababuyabuyabuya ngekhondi ecela abantwana bona labo ababephandle abanika imali ikheshi ukuthi bayemthengela athenge almost 40 bags nika abantwana bebanika sikhangele wonke umuntu ekhangele labo abanikazi bemashophu bakutshela ukuthi hayi thina sifuna imali ikheshi asingeke sibaqothe noma ngakuthiwa umuntu uthole 1-1 umntwana babaphindise azazithole 100 bags enguye yedwa asuke lapho la ayezithengisa kumbe bathi emaphandleni lokhu bezithengisa ngentengo ephezulu kodwa bona babezithenge nge-70 bond basuke lapho bona bayeswayipha kumbe ikhokheshi bayinika impuphu uduko lwempuphu lokhe luqhubeka lunjalo kulo ongela kheshi.
Umnumzana Joseph Chuma oyisiphathamandla sebandla lezanu PF njalo engusomabhizimusi uthi uhulumende ule mizamo ebukekayo kodwa osomabhizimusi yibo ababangela ukuswelakala kwempuphu ngenxa yobuhwaba.
Ngikhuluma lapha koBulawayo themba abantu babonile imindwendwe nemindwendwe yamaroli abuyile eletha obungu emile laphana e-National Foods kuCameroon. So uhulumende umzamo wake ukuthi abesimuvuntu bekhona siyabona ukhona kodwa sisuka sine le nkinga yezikliwi zabosomabhizimusi abafuna ukwenza imali e-expense of indlala nokuhlupheka kwabantu abanye yilaba abathi kona ungafika ezitolo uze nesithi hhayi ungakathengi impuphu kanti uthengi lokhu nalokhwana wena uvele uyabe uzithwalela imali empuphu naleyo sokuthi awuthenga okunye sikulu sehluleka ukuthi uyithengi leyo mpuphu abanye nxa ungafika esitolo sabo uze besithi i-shop nesinye yethu ifile ayisebenzi abanye ngabathi hhayi kasila mission code number so into esingayenza kodwa ukuthi siyathatha ikheshi kuphela. So yiko bona khona ukuthi bona imizamo kahulumende kayicomplimentwa ngosomabhizinisi bona babhizi balokhu bechaba indlela zokuthi beyenze njani imali ngokuhlukumezwa kwabantu ngendaba le yedlala. Bese siba nabanye futhi sithi mhlawumbe kubuye i-5 pounds kuyabe kuyiama-10 kg angu-5,000 uzabona ukuthi bona na ungangena kaphona umlanzelele esitolo kuyathengiswa mhlawumbe ngithi 1,000 i-4,000 bengezana uzabona sokubuya amaroli emuva ngale kuqala ukuthutha ethwala sebehambisa emsikeni omnyama i-black market phela uyabona empuphu sekugcwele ngilayinisiwe ekarini abantu sebethengisa bona phana abanye babesithi $7 cash abanye bathi bona ngeswipe 120 nama-price yasiyezile yizinto ezibulala imizamo uhulumeni ayenzileyo ukuthi bona alungise azame ukuthi bona ungabe lomuntu ozakufaka endlala.
Umnumzana Mhlanga uthi uvumelana lo mnumzana Chuma.
Ngokokuqala empilweni yami ukuthi ngivumelane lo muntu wezano ukuthi lokho kuliqiniso. Kuliqiniso sikule uhulumende bezamile impuphu ukuthi ifike kodwa osomabhizinisi asho ukuthi le ibhizinisi yami ngifuna ikheshi. Ngifuna ikheshi ukuthi ikheshi le ngiyithathe ngiyeyidlela bese siyawoda futhi. Yilo ithuba labo lokuthi benze imali. So ungaze ufonele ngathi kumbe ngabe-taskforce kumbe ngamapholisa akula bazamile sibili ukufona kuleyana indawo engikhuluma ngayo yaze yaphela impuphu sibili igcwele ilodi yonke amapholisa lawo bengazange babone. So labo adebele imali kuyabe kungumuntu oyedwa kodwa ule mali eningi enike lo dlulayo ethi hhayi ungathenga impuphu le wena zakushiyela i-5 bond. So umuntu enikwe i-5 bond engatholanga lodo bamlodela i-truck yonke nje ingene azihambele umuntu wenkosi ayedinisa la. Hhayi kwakhathi esihulumende bezamele uma ubuyile sibili siwubonile ungena amaroli angena sibe offloader for 2 days kodwa lokho kufananayo.
Umnumzana Chuma uthi isisusa sendaba sisengutshintshweni kwemali yakwamanye amazwe emkambo yesitha oyiwo obangela ukukhuphuka kwentengo mahlayana.
Uyathola ku-black market bakhweza ama-rates almost every day but kungenxa yokuthi yena kulo munye usomabhizinisi oyabe sephela imali yena usesithi rayidi madoda imali ithengwa ngemalini kuthi hanandlamenzisiki mhlawumbe ithengwa nge-25 zanini ma ngifuna ukuthi libuthe yonke imali khweza ne-rate yokuthi ne-1 is 26 abonomunye bakutshele ukuthi 1 is 30 something is 31 lapha but siyabafihla ngoba abantu abantu abafake izimali ithi khonapha ubobhuru bethu abawe begcele elongweni e-third goal laphana osiphathelene abanye bagcwale e-bootlegger zabo kobulawayo e-harare ngale bagcwala ngale wawuyizibe small la ngale ku-43 don't need ukuthi sibambe laba abantu laba abangosiphathelene nabesitradi laba they are nothing angidingeni yena lowo muntu ofake imali yangikhona oyenza kona kube njalo nguye umuntu osishlukumeza yena lwana ubuhlungu lobo ethembekile buziwa ngabantwana bezanu p f kuziwa ngabantwana be-MDC kuziwa ngabantwana bezapi kuziwa ngabantwana bemthwakazi kuziwa ngumntu wonke kuzikelele so it's not about zanu p f anymore it's not about MDC anymore it's about sonke la uyathola umfana omncane ongakazi kubambe ngisho $800 sokunesiloko ye-200,000 abanye amafloti abafika 1 million kodwa sithuli and then sesifuna ukublame izanu p f sesinoblame igamini kodwa sikwenza thina ezitradini khonapha it's not fair
asizweni umbono kamnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo olwela ilungelo loluntu ngalolu daba.
Asikusude ukuthi nje vele general eZimbabwe sezisacasha ukuthi into zonke ezile-business phakathi zenziwa ngumnotho welizwe but mina ngawukhangela I think somehow e-businessmen labo sebethathe i-advantage sis ungakhangela ama-price achajwayo nabechaja nge-bond note bakutshela ukuthi impuphu incane i-10 kgs 200 nge-bond note isitrans nxa ulamarandi 120 rand nxa ulama-usa bethi ukuthi incane 6 usa umbe 5 usa liyabona ukuthi awusahambelani sebesisethisa kakhulu ngerandi le-US dollar so kuthi ukuthi i-problem made kubo-business man ekulwisaneni le-economy yenaleyeveli khona lesinkwa senaleso ungasidinga uyasithola si-about less than a dollar less than 1 US dollar kwaba-10 foreign currency zinye zingaba-60 cents or so nge-US dollar but nge-bond ngesithi $22, $23 andiyabona
lokhu kwenzakala uhulumende esenike imvumo amanye amagalaji ukuthi athengise amafutha ephetrolo ledizili ngemali yakwamanye amazwe osokubangela ukusilela kwala mafutha lokwesabela ukuthi intengo yawo kanye lezinye impahla izaqhubeka iqonga.